Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe, uhulumende ubahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu, i-$300, okuyimali abathi kabayenelisi. Kobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje, lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo zikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho-ke uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike iholo elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga ewuthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo umongi uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba kathesi imali esiyiholayo ayikwani lutho, asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje so izikolo zivuliwe, kufunakala ama-school fees ebhadele aphelela. Ngehluleka lokho abantwana bayaxotshwa ezikolo. Ngapha siyabe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lohulumende kasikhwezelanga iholo la-last month, asazi kumbe sitshiyelweni thina. Lokhu kusenze sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhatshi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende nxa sesithe usehlulekile $840 ukuthi vele sishone sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalu nsuku zonke, akwenzi vele kuyasibisela emuva. Khathesi nxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-US dollar. I-verification fees $300 and even lama practicing certificate ethu abuye ephegwe nge-US dollar sibhadala nge-prevailing rate eyalelo langa. Vele okusho ukuthi vele i-salary yethu sokumele ibe in US dollar. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilwizi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association izina esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetsheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika, i-$2,000. Esithi lokhu kuza kwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhatshi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphutshisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe imngcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba ongcono kulalawa abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo ziza kudlani, ngapho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini, okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.